Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othekecha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayihlonze lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebequqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu vele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka uzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Country Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye phethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthern ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yikho sibili bakhona sibili khonapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kulomuntu odinisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayagqekeza endlini yakhe bachaye emtshayile badatha ithi about 3,000. So kuthi omunye lwayo olamaroli o-operator esekambuzuma kangale kodwa sihlale selokinva kucostuet yami bathetha imali laye bamngelela elokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili. Kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela. But baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi. Ngobani ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayihlonze lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyaboni into ezakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebedayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu. Yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule business endaweni yeyinje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje ema kuma mine lapha kusangeneyo sokunzima bayabanjwa on a daily basis. So hiko sebebuya lapha eMathawu.
Manje lo wagqekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho labuthathelwayo wakuthola njalo.
Obakhathesa bakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona sibone ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi kanti wedzaneni. Singabamba umuntu siyomthe emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenza ngoba impilo yethu iyayi-right kakhulu into ofuzethi igcine jealousy. Kunabantwana abananezidlini so kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba bantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba bantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphuma enemali. Ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona nawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi kona bala bayathatha bayathona bebambe i-US dollar inyanga iphela sepuya ibhondi bagcina sebengabantu abafrustrated sebetipa amasela la ukuthi hambani lethatha imali bathatha beyabemupha lapo yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasuze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani sasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala lawe oyabuthuli kuza kubamba. So into ekhona yokuthi sihle sibayethengisa ukuthi kona lapha kuyenzwa into leyo ama-conscience la esiwakhokhelayo la ma-meeting lezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni chayani sibili liyotshiya emapoliseni phela akufuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe kona gale abatrenelwa khona kona wona washababi kwangale abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngale ngapha asibafuni.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo umeli weSouthern edalela eParliamente engowebandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempupho sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe lempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje, sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho, kusho ukuthi kusiya phambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini. Kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Afrika.
Akiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kuba umakhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imikhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. kuyadula ukwasusa khathana kodwa awungeke ufelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achipileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lonyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho kusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizilo lesikilo kayisulo lomnyaka njona lokuphela lusizo lusuka lokhe uhulumende lo khona engenileyo wafica kulamabele agcinwayo ama-GMP iziphala zakhona zahlala ezigcwele amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bande bayathatha amabele lana bayathengisa bafake izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengokusitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bade kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphungule-ke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungujanuwari kunje izulu lingekho kukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyaka ozayo sekudlula uJanuwari sokufika o-April labo-May kusho khona ukuthi sile nyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabula indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulaba acela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hhayi abantu abalambile eyi-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucatha ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esethiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kwimilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
Eh ninjani baka studio baka basakazi baka studio 7 hayi thina siyaphila noma sibula indlala le mina ngeke ngizishe igama kangawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bake le ndlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswa ukuthi labo nkomo laba be-ZANU PF babhizi basekhendali ezanupf bekwazi ukuthi izanupf since 1980 iyadivusa ayikho into yoke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho liqeda kodwa nanamhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu zanupf izibusa ngokuzifaka that's why mnangagwesithena 2030 uzabe khona ngoba uyabokathi uzabe zifakile nakafakwa vele abafakwe bazanupf ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje kuphokwezizaba nje ukudlulisa kodwa vele vale basebezifakile kudala njalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina kliye izanupf ngoba i-MTC yazama kuhamba ecourt efike ecourt ngale yaphuma kliye akulazo ukliyela vele i-court yabe ikhona vele ngezanupf yonke into izanupf ngoba vele ibadlela ubusayo baphanana izimali bayakhulumisana bavele enze lokhu kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akulongenzeka mnakagakazange athatha umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwe wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulala izwa zalilungisa ngoba izanupf yayo umkhuhlane omubi uyazitshela ukuthi yona idla ebantwini mna sazi igovernment kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idla ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula ama-passport besenze ukuthi bathole imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi ezimbabwe angathi lelo dola lakhona bafuna lilandwe ngubani e-amerika yona igovernment isehliwe kuyalithatha angathi ifuna lilandwe bani kukungasebenzisi ingqondo bangimangalisa laba abantu bezanupf vele balanda ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu ababimpilo baze bafele khona babe sebephuma loko tshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu bezanupf betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla bani sonke esifanayo osokuthi bayayisekhenda izanupf bebona ukulanga amanga unkulunkulu uzabatshaya ngolunye uswazi kwelilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzelwe into yakho ukuthi umuntu kaphile ukuze bonaphakade nje ilanga lokhu ufalwaziwe uzalokhu sifu usemangeni asathi uzafika uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandeni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela siyabonga
ninjani msakazi wami omhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokuzalwa ngizalwa enkaya esigabeni esithiwa igoli msakazi wami mina ngilapho egoli into esukenzisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni umbekathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni ufike ehlala ngibe sengizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuze ufise ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapho egoli-ke ezofunda-ke kodwa kusuke kuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipasipoti yakhona isidula sokumele ukuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-usa ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongeke uziqondisise ukuthi kathi manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba izimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sokumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusekho nto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona
salibonani bantu be-studio 7 siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni bakithi sesikhathele sesizwile ngohulumende lwesilayo kamnangagwa uhulumende oloncindezelo kangaka uhulumende ongafuni intuthuko elizweni oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthe yena le muli yakhe labanye bakhe abusa labo kathe sisiyamba bona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano bayakwazi ukuthi uchamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke utshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma into ezixunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufica ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena-ke ehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesikhathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza laye abancindezeli sesidubekile sisakwalo ukuthi senze njani
le vuka njani sisakazi omuhle kanye labalaleli be-studio 7 okhulumayo ngumfakankomo elubhane lapha mina benginesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi u-studio 7 akasidingele inamba zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe lezinye izizathu angazifaka mhlawumbe sizwe ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela yokubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicela ukubana sithole ukubana iinumba zakhe sikhulumisane layo emathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-Libya lomanyano we-European Union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-Europe okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yi-commission ye-United Nations Commission of Inquiry on Syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni be-Syria nguhulumende wele-Syria idale le-Senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-Senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-Senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka onalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebele kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ya ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kulele hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ngathi besebebathathu bese kuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yizi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli ka-Obama uvice president ka-Obama so ngathi sine skill ngesikhiwo le advantage but asazi ke futhi ngoBen Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lo usteya ya angingawona amanye abo uBloomberg amphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe umenjani kodwa asazi ukuthi engxenye yabantu futhi laba kabaka bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu la kuthe siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngobani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Ohio eMelika. Kiss ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo-7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo-7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.